aku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 6 Nkwenkwezi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba ngakusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, okusho khona ukuthi kakusoze kweneliseke, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behleze ekhaya.
Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ukuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye.
We had to look at the most efficient
sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhalekhukhwini lencingo olwePortras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana. Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa kusasa, abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye kokusebenzisa. Kuthi le ntengo yempahla yesikolo ezama-uniform lazo zikhweziwe njengayo yonke impahla lokudla elizweni. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bakhala ngeholo eliphansi besithi balakho ukubeka phansi amabhuku nqa kungathathwanga manyathelo okulungisisa loludubo lweholo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye lempahla zesikolo ezigoqela ama-uniform lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi silokudana kakhulu nxa sivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangele ukuthi sizathi sivula abaningi bakhona baza kwenelisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalisa ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine beyekele bebeke phansi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba ngakusiza ezikolo kukhwele iuniform, kukhwele amabhuku, kukhwele amaballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behleze ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
tine dambudziko guru redzidzisi rekuti havasi kukwanisa kuwana muhuro unokwana kuti vazvitengerevo zvikafu zvekudya nemhuri dzavo kana mari.
Sikhathazekile ngesimo sababalisi ngoba inengi labo alila mali yokugada imichova ukuthi babuyele emsebenzini, kuthi abanye abala mali yokubhadala abantu ababo imali yesikolo.
Ukushaya mari dzezvikoro zvichaita kuti vana vavo vazhinji vatadze kuenda kuchikoro.
Umnumzana Admaya Ngwenya ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Ngini problem enlayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe. Into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Mamibuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile. Okufethu ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa. Isinkwa sikhwelile, so akwenzi ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kade singoba ifees ebiku-400 and something yakhwela kade sibayithi 1200. Angikwazi vele ngakubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo.
Omunye wabasakhulayo ongumfundi uNkosi Mbambo uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi. Izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumeza uZulu. Abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo, imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo. Iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni, ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto. Inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamanje lamhlanje ukhulule abanye abasakhulayo abadume ngokuqoqa amadili athiwa ngamavuzu party, kwathi abanye bagwetshelwa ukusebenza emphakathini i-community service, abanye kodwa belokhu bevalelwe. Bonke betheswa icala lokungena emphakathini i-criminal nuisance kanye lokuthatha izidakamizwa. Umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uxoxe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 wasipha loludaba olulandelayo.
Ye, ngamafichane singathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamiza kwaBulawayo. Sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha bese sisonakala. Besokusiba lokubola ukuthize njengalokho ke sasesukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi kwaBulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba. Ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano sibe la umhlaka 3 eCity Presbyterian Church, saphuma lezinqumo zokuthi kuqondiswe khonoko. Njalo singakahlangani emhlaka 3 besivele sike sabhala incwadi sazihambisa kuma stakeholders atsheni amapolisa, abezemfundo, izakhamuzi, abepolitiki, ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo, lezinye ezigayene ngezempila kahle zabantwana esingathi ngabo National AIDS Council, ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubo selukhona. So isenzo esenziwe ngamapolisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga, besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize. Ngoba bese sinanzela ukuthi ngama-Saturday yokuinde singathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala, lo mgqibelo wokuthi ngokugcina sebe siyavula izikolo, lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo, bathwala utshwala bayegida laba abatigida khona. Kodwa kuloku ganga phakathi, kuloku nathi utshwala khonapho, kuloku ye emacansini.
Ye, manje libona ingani lokhu kuzasiza yini?
Injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizama ukuthi izitalada zakoBulawayo singathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khona kuyana. Siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhathana. Kodwa-ke njengoba kathi sasitshilo ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini labadala ngabaphakame bakuqondise. Thina injongo yethu kakhulu ukuthi izitalada zakoBulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade senyakazela okwakwabonakala kulelani langa sebenyakazela phambi kwabo Vista laphana sebedakile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabe endaweni ezicatshileyo. Kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni, kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana. Ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambele ezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani. Kodwa abazali le community besingathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza. Kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo wayiqondanga ayiqondelanga bona njalo wayilungelanga futhi ubani umphakathi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube umabhalani wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Amadili la awokuganga athiwa ngamavuzu party abikwa esebhahile edolobheni lakoBulawayo. Thiyani indlebe ngo 6 o'clock ekuseni lapho umnumzana Dube azachasisa ngokwenzakala kumavuzu party la.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abohlangothi olulawula ukusebenza kwamankampani abomakhale khukhwini lencingo we-Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kumbe i-Potras bathi amankampani la akakhwezanga intengo yokusebenzisa indlela zokukhulumisana kodwa asegqibe inhlelo zawo zokuhuga abasebenzisayo ngentengo ephansi ama-promotions. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe umqondisi wePotras umnumzana Gift Machengete edalele iParliamente lapho ebuzisiswa ikomiti ebona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku. UMachengete ukhuthaze amalunga leli dale ukuba akhankasele ukukhwezwa kweholo lezisebenzi hatshi ukwehliswa kwentengo yokusetshenziswa kwabomakhala ekhukhwini lencingo ngoba abamankampani la womathathu engazange angezelela intengo.
We had to look at the most efficient operator.
Sakhangela ukuthi bebezohlawulisa malini ngabe kuthiwa basebenza ngendlela eyiyo sibili-sibili okuyiyona ntengo esayivumelayo. Intengo yabo kayifiki kulokhu.
The maximum that we get, they are not even charging that.
Inkulumo kaMachengete iza ngemva kokuba abamankampani abomakhalekhukhwini womathathu abalisa e-Econet, Net1 le-Telecel bengezelele inhlawulo zokusebenzisa ubulembu eyedatha. Kodwa uZulu osebenzisa indlela zokukhulumisana zebulenjini abagoqela labosomabhizimusi bathi iqonge kakhulu lintengo. UNkosazana Nomathemba Moyo ngomunye wabosomabhizimusi abakhankasela ukuthengwa kwempahla yabo ebulenjini.
Indaba leyo yokuphela kwedatha leyo ayingiphathi kahle, ayingihambi eqinisweni. Ngoba i-business uthole business yenza i-business online but then awusakwanisa ukuthi uyenze ngoba ibhajethi yakhona yabe ingasakuvumeli ngoba idatha yakhona sikhwele off. So mna vele lokhu hayi ngidodi nje hayi.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokuphazamisa umsebenzi wabo.
Intengo yedatha isibisele emuva kakhulu especially nxa sizama ukuthi siziphi indlela esizama ukuthi siziphilise ngayo. Si-advertiser lapha kuma-WhatsApp kuma-social media manje nxa sokunje akusasebenzeki sokunzima sokudula.
Enye ingcwethi kwezomnotho ekhokela kumisebenzi yokucubungula ngawo ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labour Economic Development Research Institute in Zimbabwe Letters uDr. Godfrey Kanyenze uthi lesi simo singalunga kuphela nxa uhulumende engazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
And the Minister of Finance has pointed out that the recklessness in terms of fiscal policies easily.
Umphathi intambo wezemali uhlezi ekutsho khonoko ukuba ungaziphathi kwakhe uhulumende kwezokuhlonipha imithetho eyabe eyibekile. Kuyiyona ndaba esibangele leso simo sezomnotho. Kumele sidinge isisusa senkinga ilizwe libhekane lazo. Kungakho sisithi uhulumende kumele azinike. Sithi thina silomlando, uhulumende nguye olomlando omkhulu.
Imizamo yokukhulumisana labenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, CZZ, yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali labafundi izikolo zivulwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo uhlangene lomunye wakhe wele Russia uSergey Lavrov lamhlanje kulokufuthelana phakathi kwamazwe omabili alembono ehlukeneyo ngesimo sengxabangqoza yombusazwe esiseVenezuela. Imuli esikhosini yakweleBhilitane isibusiswe ngengane engumfana lamhlanje. UZulu lentatheli izindaba ebezilinde kwensuku ezimbalwa esigodleni senkosana uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle zamukele ngenjabulo umbiko ukuthi uDuke loDuchess abeSussex bamukele ingane yabo yakuqala lamhlanje. Abenhlanganiso yabelaphi bakweleMelika yabe Operation of Hope kuleviki basesibhedlela sempilo Central Hospital lapho abaze ukuzohlinza abantu inengi lingabantwana abazalwa belesimo sendebe ezidabukileyo esithiwa sona ipalate and lip cleft. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UDokotela Mora uthi iqula lakhe libunjwa ngodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe emsebenzini abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazokuqhelisa ukuze bahlinze lakobulawayo ngoba bananzelela ukuba abantu bahamba umango omude besiya eHarare. Lonyaka baqalele ukuhlinza kobulawayo kuthi ke ngeviki ezayo baye eHarare. UDokotela Mora uthi bazahlinza abantu abedlula amachumi amahlanu.
We've come to perform surgeries for babies and adults that have the cleft lip condition or cleft.
Uthe ngabe operation of hope balandu uzoripha abantwana bala my cleft palate lama lip. Bakhangelela ukuthi ba operate 48. So today ngu-day 2 we operation. We did 7 yesterday. Today we are going to operate on 9. 48 bonke up to Friday. That is about $12,000. Ukuze repair imchina elalisa abantu abantu. Uthe iprogram yabo ukuthi babuye eZimbabwe bazoyenza whatever khona kuwa mali banida $65,000.
For the patients asleep in order to do the surgery. So the anesthesiology machines.
Umnumzana Ozias Ndlovu isikhulumeli sesibhedlela sempilo uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi amahlanu kodwa uthi bakhangelele ukuthi kuhlinzwe abangamachumi ayisithupha.
Iviki lesilohlelo silabo dokotela abavela kwele America abe Operation of Hope abazo operate abantwana labadala abale problem ye cleft lip and palate. Sikhangelele uku-operate ama-patient angafika 60 but so far sile 52 esesibatholile. Ilanga lokuqala ku-operate abayi 7 and lalamhla futhi sikhangelele ukunga-operate abayi 7 kumbe 8.
Unkosikazi Nobuhle Mathendele osuka ePlumtree uthi u-Abonyiwe Ngwenya ube lendebe edabukileyo uhlinzwe izolo.
Umntana wizake ngabongiwe ngwenya ube ele gift trip be Friday wathola ukuoperatwa izolo ngesunday eoperate gift trip uzele 27 June 2017. Ayini bengelahlupho olukhulu kangako nje kodwa ukuthi bemunya nzima uphela ukuthi bevulekele indebe.
Unkosikazi kuhle benkosi Mhlanga osuka eSt Paul's eLupane uthi indodana yakhe uSimphiwe inkosi Ncube wazalwa elesilakalaka lendebe edabukileyo.
Nize ngokuzolungisa umntana wami clear lip palette. Ulungiswe ilip kwasala ipalette. Next trip bayilungisa. Hlupho lakho ukuthi kazange wamunya kuphela kodwa ihlupho lakho i-clear lip palette. Awusizakale ngokuthi uthungiwe nasenjengabanye abantwana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Muthanetha Ncube olendodana yakhe unkosi Mayibongwe Ncube owayethe isandla uhlinzwe lamhlanje.
Why the problem ukuthi wayetshile? So sasesithola nje uncedo laba ababuyile. Bam-operatile bamenza kwaba kahle iprocess yakhe yaba right.
Isakhamuzi sakobulawayo ilimkani sithole uthi indodakazi yakhe yaqala yahlinzwa indebe usasa ukhangelele ukuba ahlinzwe isilakalaka.
Warepair i-cleft lip kathi esezorepair ipalette. Iyaphumelela wayedakile lapha nala ipalette kusasa. Na vele ngangikhala siza ubuhlungu ukuthi kathi uNkulunkulu unike umntwana oyisima bani ngoba ngangaze ngibone umntwana onjalo lokho engazalwayo so ngangiqala ngaye nalo lo mntwana.
Uhulumende weZimbabwe encedisana lenkampani yamaNamnede Airships kunye neRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso Operation of Hope isike yaqhuba lomsebenzi emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye aseAsia. Linhlanganiso ibunjwe ngodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo ukwenza lomsebenzi kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokuhamba lokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlangene lemithi. Lesimo esinje bengazwanga ngohlelo lokuhlinzwa kungelambadalo bakhuthazwa ukuba bafike esibhedlela seMpilo Central Hospital kumbe ukuya ezibhedlela eziseduze labo bezohlolwa. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokheli yamabandla ancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo ihlangene lamhlanje eHarare kungela mkhokheli webandla elibusayo leZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukwele eBotswana lapho angena khona umhlangano ohlaziya ngokulondolozwa kwendlovu zeganga. Umhlangano walamhlanje owenzelwe esigodlweni sikamongameli State House eHarare ubikwa uhlaziye imininingwane yomhlahlandlela wenkulumo zamabandla la eyethulwa ngamakomiti amane abunjwa kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ungakaze angene kulezi nkulumo ubengekho njalo. Unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT laye ubengekho ngoba kuthiwa uye kwelwatshwa esibhedlela seSouth Africa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe okunengi ngalezi nkulumo.
Sokusethweke amakomiti amathathu esesethiweke ayaphuma ke nalokho abakubunjelweyo and amakomiti la angu-4 akhocela ke i-thematic kama committee anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abe-evaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwe ke lama committee esesethiwa ama committee osokulandela ke sesithiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa ke kube lama teams ukuthi oku-agenda kuza implementwa njani kuma-thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ngakukhangela ke like almost like ama once off but ikomiti esinye eyabe siqakathekile ngibona ngani nge-agenda ke ukuthi kuphume ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasebenza njani. Nxa sokwenziwe njalo ke mbona ke sokuzayiwa kuma provinces ngoba yikho kwavunyelwa naye ukuthi kuyakuya kuma provinces ngoba lezi ngxoxo akuzange zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala ukuthi into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve ngoba ungazuthiye ibe into yama-politicians wodwa. Kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izithu lezikhwama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba
yokukhulumo? Inkulumo kayisiyonto ekuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue kithi ukuthi lawe uyafaka owakho umbono nomunye la yafaka owakho umbono bese likhulumisana ngembono eyabe ifake. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations zela kuyabe kunegotiatwa into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana ke i-dialogue kuyabe kukhulumisana ngokuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuceda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, izekhi kayilunganga ayezikuhle. Kuyafanele sikhulume ngento ezinjeyazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangaze bagcina sebesithi lo kayisiyowinileyo kodwa kuwine lo.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseNkayi. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje wethekelele umuzi weMbare eHarare esigabeni sezindlu ezelekeneyo zamaflats ezeMatapi ukuyazibonela ngawakhe amehlo umsebenzi wokulungisisa lezi zindlu owenziwa ngumanisipala weHarare encediswa nguhulumende lenkampani eye-FGC Zimbabwe. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsebenzi owenziwe kulezi zindlu ngokupenda kutsha phakathi laphandle kwazo, ukulungisisa impompi zamanzi lezezambuzini, amafasitela lokunye obesekudilikile. Umnangagwa ubikwa ejabuliswe kakhulu ngumsebenzi owenziwe kulezi zindlu. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eye Combined Harare Residents Association, uNkosikazi Lorraine Mpasiri uthi lanxa kulinyathelo elihle elithethweyo lokulungisisa lezi zindlu, bekuqakathekile ukuthi lo msebenzi uqalisele phakathi kwezindlu hatshi ngaphandle ngoba kulapho ukulomonakalo omkhulu. Ukuze lokho kufezeke bekumele abantu abahlezi kulezo zindlu baqale bake baphume kizo, kutsho uNkosikazi Mpasiri. Kunjalo nje umongameli welizwe uthe esuka lapho walubhekisa kweleBotswana emhlanganweni ophathelane lokulondolozwa kwendlovu owekhasane Elephant Summit, wona ke ongenwa yinkokheli yamazwe akumanyano owekavango Zambezi Khaza. Amazwe abumba lomanyano ngabalisa eleAngola, Botswana, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. Amazwe la asemizameni yokuphuma lezibopho ezilakho ukuthi athole imvumo yokuthengisa impondo zendlovu phambilini komhlangano omkhulu wokulondolozwa kwenyamazana zendle owe Convention of International Trade on Endangered Species CITES. Umhlangano owekhasane oqale ngolwesihlanu ukhangelelwe kuphela kusasa.
Ngiqome ntombazana qhude manikiniki ingoma kalikhwa okancube isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. izikolo ziyavulwa kusasa abazali bekhala ngokuqonga kwentengo yokubhadalela indleko yezifundo lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, lingakhohlwa ke ezinye indaba ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje salani ku Live Talk, igama ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.